izinduna umuntu engavulala umuntu esigabeni kazila mvumo yokuthonisa lelo cala. Kangiboni ke ukuthi mina izinduna sezaba lamandla okubamba iqhaza lokuthungamela kumbe lokuthonisisa abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe. Kangikholwa mina ukuthi ubukhosi kumbe ubuduna kulawa amandla ukuthi bukhokhele. Bengicabanga ukuthi kumele kube lento ezinto eziningi ezithize ezifana lama TRC ukuthi zenzwe nguhulumende kodwa kube ngama independent committee ukuze kuvele ukuthi khona igugu-round yasuka njani, ngobani ababulala abantu, kutheni bafa njani, lokuthi siqhubeke siya phambili. Nxa izinduna zingabambaleli iqhaza zodwa, angikholwa ukuthi sizathola ukuthi lindaba siyiphethe kuhle.
Ukhuluma nge-commission ezimeleyo othi ngabe iyabunjwa iphathelo ludaba, kodwa ikhona i-National Peace and Reconciliation Commission.
I-commission le kumele sibe kwazi ukuthi yemjibha kaMnangagwa enza izinto ezifunwa nguMnangagwa. Uzananzelela ukuthi usomlomo wabo nguye isikhulumeli Obed Gudu ubewe lilunga le-MTC wabhazuka waya kuZanu wayamukelwa nguMnangagwa e-State House dukuduku usephiwe isikhundla soba ngusikhulumeli sakhona. Nxa ebuzwa nge-gugu-round athi hayi gugu-round kayiqakathekanga ayisoyengxenye yezinto abazaziqakathekisa. Kuhle kutshengisele ukuthi leyo commission kayilawa amandla sebenza. Okwesibili, i-commission le i-reporter ku-minister ongoza reporter kuMnangagwa. Kangikholwa ke mina ukuthi nxa i-commission le izabamba igqabo le-gugu-round izaluphatha ngendlela eqiniso, indlela yokuthi into zihambe ngendlela eqondileyo, kodwa izazama ngamandla ayo onke ukuthi thabise uMnangagwa ngoba nguye obabhadalayo, nguye abareporter kuye, nguye kumele bamthabise bamjabulise. I-commission le uzananzela ukuthi silesikhathi eside ikhona, kodwa kula esesikubonile esengakubamba nge-gugu-round sinanku esikwenzile.
Ufisa luphathwe njani lolu daba?
Ukukabili inkokheli. Okokuqala, akube lama public interviews for abantu abazahlala kuleli qula elizahluza lindaba. Kungaba ngabantu bakhona apha, kungaba ngama international people under maybe United Nations. But nxa sifuna ukuzenzela singazenzela lakho. Kodwa kube lama guarantees ukuthi abantu baya protectwa. Abantu bahambe baye testify kudokumentwe ukuthi khona kwahamba njani. Yi starting point yakhona. Uhulumende angangeneli kube yinto mhlawumbe ba njwa ikhothe phezulu i Supreme Court kumbe i High Court ibe i commission ekhangelwe yi Supreme Court yi starting point. Ngapha phansi akwenziwe ukuthi abantu bonke abaphathekayo kulolu daba ngabafelwayo, ngababinywayo, ngozaphu, izibukhokheli bomdaba, izinduna, ama church, wonke umuntu lama CSO lama nje wonke umuntu aphatheke. Yikho kungenza ukuthi sithole khona umkhombandlela. Nxa enelisile u president ukuthi ayenze ipolad yakhe noma umsebenzi esingawuboniyo, akayenze iqule liphosa libe njengepolad elama church, elama NGO, elilabantu bonke nje, ama victims abafelwayo, wonke umuntu abe khona, kube yithi sonke collectively esithi kasenzenini lokhu, hathi ukuthi yena abuye azokuthi kakwenziwe so. Ngoba laye enjalo siyakwazi ngumbulali, uyakwazi ukuthi khona inkatha singadla yena, kugcine icala lesidla yena.